esibhedlela kuyasebenzeka baba ngoba odokotela abakhalela umsebenzi balutshwana abaningi bayakhona emsebenzini. Yikho-ke isibhedlela siyasebenza, siyazama ukunceda abantu, siza abantu.
Balutshwana odokotela abakhalele umsebenzi?
Ye, hayi kithi lapha amashumi amathathu siyazalo nombili abangekho emsebenzini.
Besizwe kuthiwa labo nesi labo sebefuna ukukhalala umsebenzi, bake balitshela yini?
Hayi lokhu asikakuzwa thina, bengabe bekhonkona kodwa asikakuzwa, asikakuboni lokhu. Njengoba sitsho ukuthi thina sithatha ngokuthi hayi bayasebenza abakasazisi.
Manje bonabo abasebenzayo bathini ngokwehluleka ukuthi bafike emsebenzini njengalokho okukhulunywa ngabanye ukuthi bona abakhalalanga kodwa bathi imali yengekho?
Okwamanje akulabantu ababuya emsebenzini abakhononi, babe emsebenzini basebenzi baqeda umsebenzi batshintshane amarosa abo lawo besebenzi besiya phambili. Angingezwa okhononayo obuya emsebenzini.